kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezilama-voters roll kodwa abantu njengoba ede vele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly abanye baqale ngo-9 abanye ngo-2 abanye lakhathesi ezinye izindawo azilama-voters roll abantu bajamile uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachine ihambe itshela abantu ukuthi hayi bo sesivulile ngoba abantu ebeke bamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile
akusho ukuthi bakwenzelani konke lokhu
sibona ngani izethi kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-national election day ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholisi yedwa ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-officer amalutshwani abezeki kungalama-voters roll okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala zinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll hayi mahlabezulu lokhu yisinda bayishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza yikho-ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyela emuva abahambe bayekhangela amabizo abo.